Isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 2 kuMpalakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Kulabantu abalithumi abatshonileyo ngemva kokuba imota yohlobo lwe-truck yenkampani ye-Green Fuel ebithwele imfe ingqikilane lekhombi emangweni wetshetshetshe esigabeni seManicaland.
Abantu bebetshengisela ukuthi abathabanga ngalesi simo esengozi leyenzakeleyo, kodwa izidumbu yize kade ziziningi kakhulu kukhanya sukuthi kunzima kakhulu ngoba abanye abantu bebezazi abanye ababhileyo abasesithile khona lapho.
Umanyano weSADC ubikwa usithi unanza umongameli Emmerson Mnangagwa njengomkhokheli wakhethwa ngoqotho njengoba inhlanganiso yeZEC kanye lomthethwandaba weConstitutional Court wakugcizelela lokho.
Lo okhulumileyo ngumuntu oyedwa njalo okhulume sikakaboni le ncwadi leyo esiyibhalele petition ebhalele SADC ibhalelwe abakhokheli atshintshe yena njengo-chief executive. Ngalokho nasikhangelela ukuthi abantu abakhokheli be-SADC bazokhangela udaba lolu ngendlela eqondileyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulabantu abalichumi ababhubhileyo ngemva kokuba imota yohlobo lwe-truck yenkampani ye-Green Fuel ebithwele imfe ingqikilane lekhombi emangweni wetshetshetshe esigabeni seManicaland. Amapholisa athi kubhubhe abantu abayisishiyagalolunye kodwa ababone kusenzakala bathi abantu laba bebelichumi njalo abanye abathathu balimele kakhulu okwesatshelwa ukuthi basengozini. Ikhombi ibithwele abantu ivela eChirates isiya eChipinge zingakagqikilani le truck duze lesikolo esithiwa Gwitika. Omunye ofike kusanda ukwenzakala le ingozi unkosikazi Nobuhle Mlambo utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi abahlenga abasengozini bathwele nzima ngoba bekungela mafutha ezimota kule yodwa nje kuphela ebilawo.
Ngibone abantu abaningi akade belimele kodwa kade ugcwele kakhulu izidumbu. Ngathola kulabantu futhi abamphakathi akade bezonde kakhulu, abantu bebetshengisela ukuthi abathabanga ngalesi simo esengozi leyenzakeleyo, kodwa izidumbu yize kade ziziningi kakhulu kukhanya sukuthi kunzima kakhulu ngoba abanye abantu bebezazi abanye ababhubhileyo abasesithile khona lapho.
Manje ngokuzwa kwakho kuthiwa kuhambe njani, kuyini okubangele ingozi le?
Kuthiwa into ebangele khona lapha yikuthi umgwaqo owasetshetshetshe wakhithwa ithara, so vele singathi i-dust road angithi. So nxa manje kuhamba izimota ezingathi ngama-trucks lezana ezinkulu, vele kuba lothulo oluningi kakhulu. So kukhanya bekulelo ikhombi ekade vele eChirates eya ko-Whitehorse ibizihambela emgwaqweni kahle. So bekule truck eya ko-Green Fuel ekade izihambela layo yaphakamisa uthulo. So manje uthulo lolu lungaphakama uthathe isikhathi singathi nizuze lithumi ukuthi iclear. So umuntu we-Green Fuel yena washe wazama ukuthi i-overtake emgwaqweni wonalo kodwa akabonisisanga wathayelela lele lomthovo kade uvele eChirates. Yikho kwenzakaleyo.
Manje bathathe isikhathi yini ukufika abama-ambulance lamapholisa?
Amapholisa akathathanga isikhathi eside kakhulu. Laba ama-ambulance, i-ambulance ngathi yiyo engathi iphuzile ngoba ibivele e-St. Peter's, kodwa abaphuzanga kakhulu abama-ambulance ngoba i-St. Peter's yakhona ingathi iseduze lalapho kwenzakele ingozi. Kodwa amapholisa ebevela endaweni abathiwa yi-Chipangai, so yikho abavele khona. So bathethe isikhathi esingathi side abekade bevele emapholiseni, kodwa laba besibhedlela hayi abathathanga isikhathi eside kakhulu. Kodwa njengokubona umumo okhona kathesi ukuthi bebesithi abala ezinye izinto, ezinye izimota bezingela yona i-fuel, so bekunzima ngoba imota enye kade isebenza.
Lo ngonkosikazi Nobuhle Mlambo isakhamuzi sechecheche esigabeni seManicaland obexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekhona le echecheche. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC. Umanyano weSADC usugcizelele ukuthi unanza umongameli Emmerson Mnangagwa njengomkhokheli owakhethwa ngoqotho njengoba inhlanganiso yeZEC kanye lomthethwandaba weConstitutional Court wakugcizelela lokho. IMDC ibisilobele umanyano lo kanye loweAfrican Union ikhalaza ukuthi ungenele kudaba lokuthi umongameli Mnangagwa kakhethwanga ngemfanelo. Kodwa isiphathamandla seSADC unkosikazi Stegomena Lawrence Tex ubikwa esithi iSADC ikhangelele ukuthi umongameli Mnangagwa akhokhele ugatsha lwayo olwe-Organ on Politics, Defense and Security Corporation njengokukhethwa kwakhe. Sixoxe lo mnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeliso umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa ngalolu daba.
Lo okhulumileyo ngumuntu oyedwa njalo okhulume ethi kakaboni le ncwadi leyo esiyibhalele iSADC. Incwadi ebhalwe kumbe singathi petition ebhalwe iSADC ibhalelwe abakhokheli atshinje yena njengo-chief executive. Ngalokho thina sikhangelela ukuthi abakhokheli beSADC bazokhangela udaba lolu ngendlela eqondileyo. Akusintando yomuntu oyedwa ukuthi lizwe leZimbabwe kumbe abantu beZimbabwe bathole ukukhululeka kumbe babe lomongameli kuyintando kaZulu weZimbabwe. Ngakho-ke nxa iSADC isithi yona kayivumelani lezifiso zikaZulu weZimbabwe angazi futhi izabe isithi ithembe ukuthi izokwenza njani.
Kodwa ubeke sobala imicijo emqoka lapha ebalisa ukuthi impumela yokhetho yahanjiswa emthethwandaba kwakhanya kuthiwa umongameli Mnangagwa nguye owanqobayo ukukanti lenhlanganiso yeZEC layo yakuvuma lokho. Ngakho-ke bona yikho abakukhangelayo lokho ukuthi lizwe lilandela umthetho lo isisekelo sombuso lesi.
Isisekelo sombuso kasilandelwanga ngoba ungakhangela le number ezakhitshwa ezaphuma lapho zikhocekene okudingakalayo kusisekelo sombuso welizwe. I-Constitutional Court la yatsho njalo yathi hayi thina kasikwanisi ukwenza lotho ngoba iZEC seyatsho yakutshoyo. Ngakho asibone ukuthi okutsha lapho kukhitshwe ngu-chief executive weSADC.
Lingabe likhangelele impendulo engcono yini kumanyano we-African Union?
Likhangelele ukuthi iSADC ndawonye le-African Union zingaqakathekisa kakhulu indlela ezombuso welizwe iminywa ngayo isisekelo sombuso welizwe. Atsho ukuthi iqakathekise iZEC le-Constitutional Court ukwedlula isisekelo sombuso welizwe.
Kulolunye ugwalo olwakhwezwa ku-AU laphana kusaphikiswa impumela yokhetho yona-ke impendulo lokho engabuye
ilanga lokusiwa kwendawo leya likabekwa njalo siyakwazisisa ngendlela eqondileyo ukuthi lokhu kuthatha isikhathi kakhulu ngendlela i-Human Rights Commission ye-African Union esebenza ngayo lokuthi ama-judge akhona ayesuka emazweni amaningi.
Lo umnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Iningi lezisebenzi zikahulumende zigcizelela ukuthi zizakhalala imisebenzi ngendlela yokubamba umqhatshi wazo ngamandla ukuthi azikhwezele iholo kumbe zihole imali ngemali yakwamanye amazwe njengoba umnotho welizwe unzima. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimta kanye lelwela amalungelo ezisebenze Apex Council umnumzana Richard Gundane uthi lanxa inhlanganiso yakhe ingakalungiseleli ukukhalala umsebenzi isikhwezile izikhalazo kuhulumende.
Njengababalisi abeZimbabwe Teachers Association siyabona thina ukuthi kuloku khonona okukhulu ngoba imali yokuhola kayisakwani, imali yokuhola ngenyanga kayisakwani, sikayisayinela ukuthi umuntu akwanise ukuthi athenge ukudla, abhadalele umntwana wakhe i-school fees, laye aphinde akhwela ibhasi esiya emsebenzini. So kayisakwani sibili sokulobunzima obukhulu. Yikho thina njengeZimbabwe Teachers Association sibe sesibeke umbiko oqakathekileyo kuhulumende nabazali bonke ukuthi umumo weholo usufike endaweni yokuthi yona sivule isikole laphana kuzabanzima ukuthi abantu bakwanise ukuthi bagade amabhasi bathenge ukudla babhadalele abantwana babo. So kumele khathesi ukuthi uhulumende alungise isikhathi sisesekhona. Anto le yabona thina vele uholo lwababalisi, uholo lwezisebenzi zonke zikahulumende vele liuholo olukuma-United States dollars. Yikho ke njengeZimbabwe Teachers Association sibe sesithe thina hayi kungaba njani ukuthi lisibhadale leyo mali iku-United States dollars ukwenzela ukuthi sikwanise lathi ukuthi sithenge izinto esezidule kakhulu. Sesibona ukuthi izinto eziningi vele sezikhwele nge-300% nxa sikhangele i-RTGS value. So siyasebenza gadalala kakhulu, sisebenza siku-Apex Council le-Joint Negotiating Council lapho esibeke khona umbiko ukuthi kube le cost of living adjustment. Kuqakathekile khonokho ngoba esikutshoyo yikuthi kumele ukuthi sikwanise lathi ukuthi siphile njengabantu, siphinde siye emsebenzini siyenceda abantwana. So ubunzima lokho kumele ukuthi uhulumende azele sibilabelo zwele ngoba ubunzima lo buzayenza ukuthi abantu nxa sesivula laphana begcina sebengahambi emsebenzini ngoba bayabe bengakwanisi ukuthi bahambe bagade amabhasi behambe bengadlanga. So uhulumende kumele ukuthi alungise leyo ndaba.
Libona uhulumende senelisa ukuyithola le mali?
Sina uqakathekileyo ukuthi sisebenze sitshele uhulumende ukuthi hayi sokulendlala lapha sesiwome ukuthi imali bazayithola ngaphi. Bona bazadinga indlela ezijiyeneyo. Lapha sesibona lathi ukuthi sebeqalisile ukuthi badinge ezinye izimali. Into elungileyo yona leyo ukuthi badinge ezinye izimali ziku-United States dollars nxa kubhadalwa ama-tax. Yebo sizwe ku-budget sebeqalise ukuthi bakhulume ukuthi nxa imoda zizangena i-tax yangkhona izabhadalwa ikuma-United States dollars. So nxa sikukhangele khonokho kutsho ukuthi nxa sesisiya phambili kuzaba lula ukuthi uhulumende abone ukuthi angancedisa njani izisebenzi zakhe. Nxa imali ikhona bedistributa imali laphana, kuqakathekile ukuthi izisebenzi zikahulumende zibe zilokho zithola amandla okuthi ziye emsebenzini.
Lo ngumnumzana Richard Gundane, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi kanye lelelwa amalungelo ezisebenzi e-Apex Council leyezimta. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Gibbs Dube we-Studio 7 esethulela eziphathelane lamasiko kanye lokuphila kwabantu.
Senganamasiko wenziwe mandla ngelo baba mkhulu babelobola.
Njengokulithembisa kwami zulu kandaba siqhubekela phambili ngengxoxo lapho sikhuluma khona ngokwenzakala ebulenjini bokuxhumana. Lapho sikhuluma ke ngokuthi abantu bathumeza okunye okumangalisayo okunye kuyethusa. Ngoba abantu bathumeza umuntu ehlahlelwe ngehloka kumbe into ezinjalo. Siqhubeka lapha ke silo nkosikazi Sithokozile Fuzane uMakhumalo lomnumzana Reason Masiza.
Ngicabanga ukuthi into enkulu lokumele ukuthi imfundiso kumele iqhamuke kubazali ngoba uma singathi thina abama network mabablokhe ukusendelwana kwamavideo kungabe nzima ngoba ama network afana labo Facebook lamanye ama network kuvele bayenzela wona ukuthi kusendwa ama video so kunzima ukuthi bebe begadi ukuthi beyehlukanise ama video a right la wrong ukuthi beya process ukuthi ehambe kodwa ke thina singuZulu yithe singagada kumbe sizigade thina abadala sibe sesigada abantwana ngoba kuza kukhula isizwe esingasela nembeza lesingasakwazi ulupho oluzilayo lolungaziliyo ngoba kunje lina bezindaba liyakwazi ukuthi ngokwesintu uma lizazivezwa izinto ezihlahlamulisa umzimba liyafathi koningi ukuthi linto is not under the age of 16 or under the age of no under the age of 18. So ngicabanga ukuthi thina singabazali yithe kumele sigade abantwana kungangcono umntwana umnike i-timetable yokuba lefoni lesikhathi sokuthi ehlukane lefoni ngoba ma engabe esesiyalala egameleni lakhe ifoni uyithathe ma umbone ukuthi umntwana usubambe izinto ezingekho right azenza or umphuce yona complete ngoba umntwana ungowakho uyenzela ikusasa lapho ukuthi libe lihle ngakusasa.
Poke makhuma lo nxa umntwana ongamthathela ucingo lwakhe umakhele kukwini kuyasebenza kona
hayi mina angikuboni ukuthi kuyasebenza mina ngilapha ejobeki umntwana usekhaya ngizamthathela sikhathi bani ngoba mina into esingayenza lapho ukuthi mina omsakazi abasebenza emsakazini ababhlokhi izinto abazibonayo ukuthi lezi kazilunganga ukuthi zibonakale ukuze bangasendelani ngoba ngingathi mina ngithi umntwana ngizamthathela ifoni ngizamthathela ngingathi ngoba ngila umntwana usekhaya ngizambona sikhathi bani mina ngilapha so ukuthi ifoni ibambile noma ngayibambanga ngaze ngimthele vele kufanele ukuthi angenze lutho so nini nazi ukuthi izinto zonke ezidlula khonapho lisuka lizibona liyazivala ezingayisizo bazabona labo ukuthi kuthi leso akumelanga sisendelane ulinga kubona impilo oyi-1 likuvale akusadluli futhi ukusendelane sasiwabone lapho kunye kuthiwe lokhu akuvunyile lokhu akuvunyile akuze kwahambe kunjalo
vala-ke gqiba-ke khonapho masiza ba
ebantwaneni laba bethu esibakhulisayo ngizagcina njengevesi eyi-1 etholakala kuzaka 22 evesini lika-6 ethi khulisa umntwana ngendlela eyakuba ngeyakhe okuyakho ukuthi namhla esekhulile engasuki kuyo masingayesabi ukudisciplina abantwana loba kungabekho ubuhlungu okwaleso sikhathi sibadisciplina kumbe sibanika ebuthenini siyabancabela amafoni sibagade ezintweni ezinengi kodwa ikusasa lelo kuyabe ikusasa lakhe umntwana elihle lokuyabhakheka isizwe esihle lesiyazi ukuthi inhlonipho yini ngoba singayisaba sithi uhulumende usesiwathi amalungelo amakhulu kakhulu kutho ukuthi sivumele ukuthi kusasa kube lesizwe esiwonakeleyo esingasela nembeza kutholakale namhlanje umntwana omncane uzokuthiwa umntwana omncane uyenza imikhuba emikhulu eyayivila nakudala eyayingethi yenziwe ngumntwana omncane ngoba selebona izinto ezingafanelanga ukuthi aluba ziyabona abantwana mina ngithi kasigadeni abantwana bethu sibone izinto abazenza ngisho in private ngene efonini yomntwana ungamceli ukhangele yonke into ayibuka ukwenzela ukuthi kuhambe kahle
ye siyakuzwa kakhulu kodwa-ke mama makhumalo kuyenzakala ukuthi ungene efonini
njengoba befaka amaphini uzayiwazi njani iphini njengoba izabe yibhlokile uzayazi njani iphini vele ungazivule balakho okunye abakudilithayo abakubuka abakudilithe ntambami sesendelane nomngane wakhathi ngithumezeli wemyabe usudlule kuye usekwazi isikhathi sakho sokuthi ubabe uyicela ngalesi sikhathi so esesiyalala uzayicela kumngane wakho umngane wakho amsendeli ayibone kuyafana
kulukhuni lapha makhumalo
kulukhuni la ngaphandle kokuthi nabomsakazo lisize ngoba khona manje ukhonele ukusihlanganisa so lokho kungalehlula yini ukuthi likuhlanganise yini selela siyiphosela yini-ke lapha ndingiyokubhlokha lina lingabalazinye izinto eziblokhayo bayakwazi libhale ukuthi lokho akuvunyelwa lokho bazabakwazi ukuthi izinto ezinjeazidlule ende zingaphelela kuyena luya lo munye kasoza kubona athi ngizamele ukubhlokha athi ayingeni ayivunyelwa
okwanamhlanje-ke simalapha kuhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke hhayi-ke zulukandaba lamhla simalapha-ke kuhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besilo nkosikazi sithokozile Fuzane uMakhumalo lomnumzana Reason Masiza lezi zingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni singabaphileyo njalo ngeviki ezayo Oliver lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uKips Dube lilale
kangele ezinye ziziyowagcina amasiko kangele amanye amazwi bayawagcina amasiko owawusenziwe mandu
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington.
ukudibana kuhlelo lwabasakhulayo. Ngingumike Gobe. Lamhlanje bafethu ngithabile kakhulu ngenxa yokuthi sixoxa lo muntu okumsebenzi ofana lo wami. Sixoxa lo mnumzana uDivine Dube laye uyintatheli izindaba. UDube ulohlelo olulenjongo yokuthuthukisa ulwazi lwabantu abafuna ukuba yintatheli izindaba. Masambeni kuye siyezwa okunenye. Dube, ngiyakwamukela kuhlelo. Unjani mnumzana?
Ngiyaphila, unjani lawe?
Hayi, siyaphila, siyaphila. So Divine, awusitshele ngamafishane ngalolu hlelo.
Uhlelo lolo asilohlelo olutsha, kodwa kuminyaka le edluleyo sisebenza nabontanga kwizabelo ezijeneyo ikakhulu lezi ezemathebeleland. Sibafundisa ukuthi bangaba zintatheli zezigaba njani, esikubiza ngesikhiwa sithi ngama-citizen journalists, kumbe ngithi ama-community reporters. Bese sinanzelela kakhulu ukuthi abantu abaningi eZimbabwe, ikakhulu labo abahlala emakhaya, sikhangele imathebeleland lapho esisebenzela khona, bafuna inkangala yezindaba, esikubiza ngesikhiwa sithi ngama-news desk. Sase sinanzelela ukuthi khona amaphephandaba kunye nemisakazo ayenelisi ngenxa yokuthi ngenxa yezindleko mhlawumbe lokunye kunenginengi ukuthi sifinyelele emakhaya. Sase sithi khona kungcono ukuthi sifundise abantu abahlala ezabeleni ukuthi kube yibo intatheli zindaba, bona bese bezipha thina lezo zindaba, thina bese sizisakaza ngendlela ezijeneyo ezigocela lezo ezenziwa zibe lula yibulembu esithi ngesikhiwa yi-social media.
Ngizwe njalo ukuthi ubusebenza ndawonye ngenye intatheli izindaba uJulia Thomas, yena oyizalwane seMelika. Kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokusebenza ndawonye laye kuhlelo lolo?
Ngenxa yokuthi ngike ngavakatshela kwele Melika ngo-2015, ngananzelela njalo ngafunda kabanzi ukuthi kwele Melika izindaba kumbe ngithi i-journalism bayithatha ngesikhiwa njenge-charity cause. Bananzelela ukuthi izabelo azinakho ukuthuthuka nxa zingelazo izindaba kumbe ngithi ulwazi ngalokho kwenzakala ezabelweni zabo. Ngenxa yalokhu ngavumelana noJulia Thomas, sincediswa i-government yeMelika ngezindleko ukuthi uJulia Thomas avakashele kwele Zimbabwe azosabela ulwazi alalo, asincedise njalo ukufundisa ontanga ukuthi bangaba zintatheli zindaba zezigaba njani, njalo bayenelise ukusebenza le nhlanganiso ezithiyeneyo kunye lohulumente ukuthuthukisa izigaba zabo ngokuthapha nangokuhambisa izindaba ezabelweni.
Uke wangitshela ukuthi uhlelo lolu lulenjongo yokuthuthukisa ulwazi lwabasakhulayo abahlala emathebeleland kuphela. Abanye ke laba abahlala ezinye izigaba, ithuba likhona nalo ukuthi bangangena kuhlelo lolu?
Amathuba avulekile ngokufisa kwethu. Sifisa ukuthi uhlelo lolu lube khona iZimbabwe yonke jikelele, ngoba lolu hlelo esibiza ngesikhiwa sithi hyper local news luhlelo obelungekho kwiminyaka le edluleyo, kodwa ngenxa yamathuba alethwa yibulembu esinazelela ukuthi abantu balakho okwamanje ukuthi benelise ukuthapha izindaba eziqondane lokuthuthukisa izabelo esibiza ngesikhiwa sithi i-development journalism. Ngakho-ke lanxa okwakathesi sikhangele imathebeleland, thina amasango avulekile ukuthi bonke ontanga kwele Zimbabwe jikelele bangenelisa ukusithinta, basebenzelane lathi ukuthi sibancedise ukuthi nxa befisa ukwenza inhlelo ezifanayo lapha abakhona ezabelweni zabo bangakwenza njani, ngoba isifiso sethu ukuthi uhlelo lolu lumemetheke njalo luphathise wonke uZulu kwele Zimbabwe.
Hayi, ngikuzwile mnumzana. Umbuzo wami wokugcina ke Divine, abanye abontanga abalesifiso sokuba yintatheli izindaba, nxa befina ukukuthinta ukuthi bathole ulwazi oluthile ngohlelo lwakho, kumele bayephi ukuze bakuthinte?
Bangangibamba ebulenjini, bangakhangela ikhasi lami le-Facebook ibizo ngu-Divine Dube, kumbe bakhangele ikhasi lami le-Twitter, i-Twitter handle yami @villagechrist, kumbe bangangithinta ku-WhatsApp unombolo ezilandelayo 0772107726.
Hayi, ngikuzwile kahle Divine, ngilethemba njalo ukuthi abalaleli bakuzwile kahle. Budi, bekuhle ukuba lawo kuhlelo lwabasakhulayo. Ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo.
Ubonga mina Paul.
Mthwakazi omuhle, limzwile umnumzana Divine Dube. Nxa ufisa ukuba yintatheli izindaba, mthinteni. Kodwa-ke okwamanje sekumele ngilishiye, masidibane ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguMike Hobe, lilale.
Siyabonga Mike, luyalandela uhlelo uvuselela umoya.
kudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda igama lami nguNtungameli Nkomo ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabingelelana Nkomo, siyabingelela abalaleli, sithemba baphilile, bagcinakele emseni kundawana zonke abakizo, siyambonga uJehova.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje sikhuluma ngothando. Sifunda umbhalo wethu oqala kusakuncwadi kaJohane usahluko ngesesithathu indima ngu-16, ivesi entemba yaziwa ngumuntu wonke. UJesu yakhuluma ukhuluma lesikhulu sabajuda uNikodima. UNikodima lithi iBhayibheli weza kuJesu wambuza ukuthi umuntu angangena njani embusweni wezulu. UJesu wamphendula wathi ufanele ukuba uzalwe ngokusha. Kunxoxiswano yabo uJesu loNikodima uJesu fika ekuchasiseni abesethi kuNikodima, ngokuba uNkulunkulu wawuthanda umhlaba kangaka wazi wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba ilowo nalowo akholwa kuye angabhubhi abe nokuphila okungunaphakade. Bathandekayo, uNkulunkulu lithi iBhayibheli uNkulunkulu uluthando. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu waveza wabonakalisa uthando lwakhe encwadini yabaseRoma ngusahluko 5 lithi iBhayibheli uNkulunkulu wabonakalisa uthando lwakhe ngalokhu ukuba siseyizoni uKristu uJesu wasifela. Uthi uJesu lenebhanane siwubalile, uNkulunkulu wathanda umhlaba kangaka wazi wanikela ngendodana yakhe ezelwe iyodwa ukuba lowo nalowo akhona kuye angabhubhi abe lokuphila okungunaphakade. Zihlobo zami ezithandekayo, ngithanda ukukhuluma ngothando lukaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu uyasithanda. Lithi iBhayibheli wabonakalisa uthando lwakhe ngokuthumela indodana yakhe ezelwe iyodwa. uNkulunkulu akazange akhulume kuphela ukuthi uyasithanda, kodwa uthando lwakhe walubonakalisa okuthiwa ngesikhiwa to demonstrate. Uthando lu-practical, uthando lu-active, uthando luyenza. Uthando kasonto ethiwa i-static emileyo. Ngeke uthi uyathanda umuntu ungenzi lutho. Ungeke uthi uyathanda umuntu usho ngomlomo nje kuphela, kodwa uthando luyabonakaliswa, uthando luyavezwa. Ngalokho uNkulunkulu wademonstrator uthando lwakhe ukunikela indodana yakhe ezelwe yodwa ukuba ilowo nalowo okholwa kiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okungunaphakade. Akusonhloso kaNkulunkulu sihlobo zami ukuba sihlukuluzeke. Akusonhloso kaNkulunkulu ukuba sithwele siswele ukuphila okungunaphakade. Akusonhloso kaNkulunkulu ukuba sife. Akusonhloso kaNkulunkulu ukuba sigule. Yena semdalile umuntu wamfaka ensimini yase-Eden wamnika umlayo. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayekade thande ukuthi umuntu aphile kuze kube kunaphakade. Manje kwasekuvela isono eseza ngenyoka, eseza ngoSathane. Lithi iBhayibheli sonke sonile salahlekelana noNkulunkulu seduka. Kodwa sedukile sinjalo, uNkulunkulu lithi iBhayibheli wasibona wathumela indodana yakhe ezelwe iyodwa ukuba ilowo lalowo okholwayo angabhubhi. Masikhola uNkulunkulu uthando lwakhe luyabonakala ukuthiwa yikuba manifested empilweni zethu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandaze. Sibongile isewe Nkosi uJesu uNkulunkulu onamandla, sibonga izwi lakho eliphilayo. Ngiyathandaza ukuthi bonke abalizwileyo bakwazi ukuthi bakholwe kuwe ukuze bangabhubhi, ukuba bangabe lokuphila okungunaphakade. Siyakhuleka ngegama leNkosi uJesu waseNazaretha. Amen.
Bongeke uhlelo vuselela umoya lo-ke bekungumfundisi Angliston Sibanda ixoxa loNtungameli Nkomo we-Studio 7. Selugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.